ngubonile ukuthi yena ujaji uphambanisile ngokuthi akukhangele udaba lwakhona aluthathe njengodaba olu-agent nezindaba okumele lutholise ngesiphangephange liyeke amanye amacala amangalokuqala. Okunye umsebenzi lathi yena ujaji uphambanise ngakho ukuthi ungakhangela ukuthi ujaji yena utheni ngalolo daba lokuthi wezayo udaba lwe-agent. Ujaji uthe yena njengoba udaba okokuqala udaba ocele kumbe belukhuluma ngabantwana okokuqala kumbe lukhulume futhi njalo ngokuthi yena unkosikazi kaMsikili ubesithi yena kule mpahla ezithize ayesithi wayenazo yena ngesikhathi ele nefana sesidokisini uMsikili kamangangeli wafika nje wasemthathela lezi zinto lezingezimota impahla zakhe ezinye kade izibalisa ezokugqokane kunye nje okuthize. So ujaji khe yena nxa kuyikuthi umuntu uhonona ngokuthi uthethelwe impahla zakhe ngaphandle komthetho, ikhothi iyandise ukuthi lolo daba lu-agent. So ngesinye leso isizathu esithiwe ngujaji sokuthi yena ebona ukuthi esithini ukuthi udaba lu-agent, kodwa umsekeli ukuthi hhayi ijaji iphambanisile ngibone ngani udaba lolo lu-agent. So singazi ukuthi yona i-Supreme Court izakubona njani.
Kodwa ngobufakazi obukhona, wena ubona ngani ulethuba na elokuthi aphumelele umsekeli kamongameli uMnumzana Chiwenga?
Ngokubona kwami ngibona ngani njengakhangela sithi i-case yakhona ngayicabanga njengayo ndijana. Mina ngangikhangele ngibone ngani kube le phutha elithize elingabe lenziwe ngujaji. Ngikubona kwami ekucineni angisho ukuthi indlela a-analyze ngayo ama-facts bekuhamba kangilani solo lapho, but isiphetho lapho wathi yena ngemva kokukhuluma lokhu akukhulumile wase ukuthi mina ngizaphalesi sinqumo kubona ngani kube lokunye okuphambanisekileyo ngijana. Ujaji unike lokho esithi thina especially ngabantwana unike lokho esithi thina yi-final order nalaweli ukuthi umongameli kumbe umsekeli omongameli ase ahambise labo bantwana, ikanti yena unkosikazi wakho ubengacelanga khona lokho ukuthi ubethela ufuna ukuthi aphiwe abantwana udaba lwabo lunandeliyana olwamangalwa ngumkakhe umsekeli omongameli lungakatholiswa.